Namhlanje kwesiphathelane labesifazane sixoxa lo nkosazana Love Netweza Mcobi njalo ngenhlelo zezwekazi le-Afrika umhlanganiso ye-Love Peace Harmony usichasisela ngohlelo aluqhubayo.
Ngaka-21 September nge-Monday sizabe sinomdlalo sicelebrate World Peace Day. I-Love Peace Harmony incedisa nje, is a non-profit organization. So incedisa izindaweni okufunakala uncedo. Mina ngibone ukuthi ekhaya kufunakala uncedo kakhulu right now. Uncedo olufunakalayo ngolo amanzi. Bese siqalisa ukuthi sigebhe imigodi, ama-wells, ama-borehole. So i-Love Peace Harmony iyancedisa ukuthi sikwanisa uku-raise imali esizayihambisa ekhaya. Sizaqala ngeweli yokuqala, izabe ise-Beitbridge esigabeni between Beitbridge leGwanda. I think isi-undergwanda now. Indawo leyi ithiwa iDendere oMareka. Omakhelwane abahlala khona sebesikha amanzi very far emzingwane, kukhatshana kakhulu. Iningi labo sebeze behlala khona lelenyamazana zabo, sebasuka lezinkomo zabo lembuzi zabo, abasahlali ezindlini, sebehlala emfuleni ngoba bekunzima ukuthi banathise iy'nkomo zabo lokuthi labo bazuze amanzi abo okunatha.
Likhangelele ukuthi isikhwama senu sifike kumalini? Yizizalwane zalapha eMelika kuphela kumbe labavela kwamanye amazwe?
Umbuthano wethu umhlaka September 21st u-open ngomuntu wonke. Umuntu wonke uyinvayithiwe la. Umdlalo lo u-free, akubhadalwa. And kuzabe kulama-artist eZimbabwe azaperforma. Lami lo mntanami sizaperforma, sizagida, sihlabele, kube mnandi sibili. So sinxusa kakhulu abantu abavelela khona lekhaya eMathebeleland, la konke nje around iZimbabwe yonke eli-diaspora, ukuthi ngabe liyabuya lizofaka lana okungamapeni kwenu lincedisa abantu benu ekhaya. I-well lay sizayenza eyokuqala izaba se-Beitbridge, esibili sicabanga ukuthi sizoyenza eBulawayo duzele makhokhova laphana, kumbe sidinge njalo elinye ilokishi lapho kungaba khona la manzi okuthi abantu bonke abeBulawayo babuye bazothola amanzi bengabhadali. Singa-raise imali sicabangela at least $10,000 or more. Ingaba yi-20 or more, that's even better. Siyakwanisa ukwenza i-borehole A1 esingakwanisa ukuthi siyi-maintaine, sihlale i-provider, inika abantu amanzi. Nxa usazi omunye umuntu nje oyi-1 kumbe ingabe se-UK, ingabe se-America, ingabe se-Europe somewhere, kumbe se-South Africa, uloku umsebenzi la yakwanisa ukuthi afake noma i-50 cents loba i-dollar. Thina siyilapha nje singumlomo wenu, singamehlo enu, sizindlebe zenu, singapha emazweni. So siyakutshela lathi abalenhliziyo zabo zokunika ukuthi hayi sicele lathi kungapha ebanganini bethu base-America langaphi ngaphi.
Kuyini okwenze lakhetha indawo leyi e-Beitbridge, njalo lisuka khona? Yiziphi ezinye indawo elikhangelele ukuthi lizincede?
Okwenze sakhetha i-Beitbridge ukuthi mina u-Loveness, mina Loveness wesa ngikhulele e-Beitbridge, between eGwanda le-Beitbridge eDendele. So ngikhule ngabe labo gogo, amanzi ayevele ehlupha. So ngithe ngo-2009 ngakhangela ngabona ukuthi abantu bekhaya bafunani uncedo kakhulu. Futhi sithuthukise indawo yakithi, siyenza amanzi, sihlanyela izihlahla, siyenza ama-projects. But angizange ngenelise ukukwenza ngingedwa, lami ngangilokwami okwakungibambile. E-America ngapha impilo kayichiphanga, you know. Emadorobheni siyakubona amapikitha atshengisa, hayi abantu balayinele amanzi, kuyakhathaza kakhulu. Thina ngakithi endlini yami ngithi sile-borehole, ngathenga indlu le-borehole. So umama la iyancedisa abantu omakhelwane babuya bezolayina labo bezothotha amanzi. Ngitshela umama ngithi hayi mama, lingababhadalisi, uNkulunkulu uzalinceda lani, banike nini izihlobo zikamlimo ezidinga amanzi. Ngenhliziyo yami ufuna ukuncedisa lami, so ngiyahamba ngicelele labantu ebantwini bakithi ncedisani, bantikithi ncedisani. So kuyabe Love Peace and Harmony basebenzisa isukuzwile Loveness, sizayincedisa abantu bakini. Sidinga abantu abazancedisa kuma-projects amaningi ayenziwayo ekhaya, ukwenza ukuthi libe kwazi ukuthi imali zenu ezibuyayo ziya ngaphi. Kazingeni esikhwameni sika-Loveness, lina lizaba yini likwazi ukuthi imali le ehambe ngaphi, yagebha ngaphi, kwafunwani. Konke lokho siyalicela, siyalidinga ukuthi ngena nini libe ku-committee yama project lawa esiwayenza. Ngingabe ngiqalile something but asikho kwami ngokwabantu bakithi ekhaya, ngokwenu, ngokwethu sonke. Imali leyo yalisele sihle singene esilawayo siqalise imigodi elandelayo. Ngizwe kuthiwa kule migodi eyagejwayo amabhoho lawa kawala maphaso ukuthi amanzi aphambi. So sizazama ukuncedisa kulandelele lathi labe City Council lokithi ngalobi one at a time. That's the strategy. Sincedisa ilokithi ngelokithi.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Lovelies Wesa umculi njalo engumqoqi wenhlelo zezwekazi le-Afrika inhlanganiso ye-Lovelies Harmony. Yona athi itholakala ebulenjini ku-www.